Abe Zimbabwe la ababa ngamalunga enhlanganiso ye Indosakusa Cholocho Community Development bathi simo esesibhedlela seChitachawa sibi kakhulu kakhulu kulabo abadinga usizo lokwelatshwa ebusuku. Umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ye Indosakusa umnumzana Jafet Ndlovu uthi bacela uncedo lwaloba yiluphi uhlobo lwezinto zokukhanyisa olungasetshenziswa isibhedlela lesi.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali, ayikabi lazo izimali, ithembele ekuthini abantu kabahlangane bazenzele. Ngezinye indlela Indosakusa ithi sisonke sizakulungisa. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngingabhabhulisa omunye umntwana kulesi silogane sithi thina vukuzenzele.
Lesi sibhedlele sakhiwe nyakenye ku-18 eCholocho kasikaze sibe lamagetsi. Isikhathi sonke umongikazi walesi sibhedlela ubekhanyisa ngekhandlela loba ifoni yakhe. Kodwa ke ukwanda kwemikhuhlane lokumemetheka kwe-coronavirus sekusenza kube nzima ukusebenza. Umongikazi kulesi sibhedlela unkosikazi Gwede uthi uthwala nzima nxa eselapha abantu ebusuku.
Saba le kesi sathunga umuntu obusuku obeyigwaziwe sasingela candle sangile phone. But ifoni yangkona yabele umlilo omlutshwana. Umlilo waphela ngagcina sengilayitha amapapers ukuthi ngiqedise ukuthunga ipatient. Even amafoni yethu ukuthi sikwazi ukucharger in the case of emergency ukuthi siyabe sikwazi ukuthi sifonele sidinga i-ambulance. Nxa ifoni ingela mlilo. That means even ukufonela bangasakwazi ukufona.
Esinye sezakhamizi zakule indawo esingathandanga ukuvezwa igama sithi ukusweleka kwezibani zokukhanyisa kufaka impilo zabantu engozini.
Singacela nxa ukuthi liyabe likwanisa ukuthi lingasincedisa izinto ezinjengamalayithi. Nxa kungaba kumbe kuyisola besekutholakala ibhathiri elikhulu sithole ukukhanya lapha esibhedlela lebusuku sithole ukuncedisa. Ukwenzela ukuthi isola emini izakwanisa ukutshaja ntambama kwanisa ukuthi amalayithi sebenzise ibhathiri lilayithi.
Umgcinisihlalo wekomiti encedisa lesi sibhedlela umnumzana Shadrack Dube uthi ukusweleka kwezibani lokhu kuphazamisa kakhulu lesi sibhedlela njengoba sisetshenziswa ngabantu bezigaba eziningi ezigoqela iMabhele, iSandawana, iMhlatshwa, iKalane, iNsedlwini, iNkalange, leChayane.
Sileyama emergency cases anjengokuthi nxa umuntu engagula ebusuku klinika elamalayithi not even a single light ukuthi bamu-athenda njani le mithi bayidinge njani kusebusuku. Yikho sicela abangasincedayo ngama-lighting system loba ngamasola abe lama-battery akuthi athona ethatha umlilo emini ukuthi besebenzise ntambama eclinic eChitachawa clinic.
Inhlanganiso ye-Indosakusa ikhuthaza abafisa ukuncedisa ukuthi bathintane namalunga ayo kwele South Africa loba lo mongikazi walesi sibhedlela khonale eChitachawa ukuze kungabi le mphefumulo elahlekayo kulesi sibhedlela ngenxa yokusweleka kwesibane. Linhlanganiso ibivele isiqalisile ukusiza lesi sibhedlela ngezitulo ezingamachumi amane zokuhlala esigulane. Ifuna njalo ukudingela lesi sibhedlela imibheda ezenza kube lula ukuthi izigulane ezingenelisi ukubuyela emakhaya zilale khona ngesikhathi ziselatshwa. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingutuso Khumalo.